abahlali bakobulawayo sebekhweze udaba lwabo kuziphatha amandla zedolobho becela ukuba amakilinika wonke angaphansi kwedolobho avule sikhathi sonke engavali. Umnumzana Gilwa Silundwe uvumelane lombono wokuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke ethi udubo lungaba yikusilela kwemali lezisebenzi. Ethi umbono lo ungathathelwa phezulu uma labezombusazwe bengawamukela.
Mina ngiyakubona sibili into enhle kakhulu but ngibona ngani into engahluphayo imali yakho nokukholisa abayisebenzi. Izisebenzi azingaziphoqelela zisebenzi zingaholi kuyafana ukuthi ngazikho. Ithi maybe ngabantu bembangazwe bengazimisela ukuthi bangangena mbaya abe serious. Kathe sibona zanjwa uhulumeni concern ngamandla ukusho ukuthi mbala obusayo ukuthi abantu bayadubeka angiboni nokubona lokho.
Esinye sezakhamizi zakobulawayo umnumzana Vincent Khumalo uthi kulungile kodwa imali zakhona zikhona yini.
Kuyakuright ukuthi avulwe 24 hours kodwa phela imali zakhona zikhona yini ezokuwarana 24 hours mazikhona ama-resources.
Umnumzana Kembo Mpofu laye uthi ikhansili ilomlando wokuvula amakilinika langa lonke lebusuku ngoba ekhona amanye angavalwayo.
Mina njengomhlali wakobulawayo ngiyalusekela lolu hlelo. Ngibona lolu hlelo olulungileyo oluqondileyo lomqotho ngoba ukugula kulasikhathi. Isikhathi labo abawenzayo bewakwanisa bawakwanisa ngandlela abanye lathi asikwenzeni kufanayo.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo uvumelane lezakhamizi zakobulawayo ethi kungumbono omuhle loba nje ulenkinga ezinenyi. Ethi iqiniso yikuthi kudingakala imali yabantu abazasebenza akulabo mongi abeneleyo ukuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke njalo kulamanye amakilinika angasebenziyo asaphiwa abantu ukuthi bazisebenzisele.
Kasila manesi eneleyo ukuthi amakliniki esebenze a 24-hour 7. Ngiboni ngathi liyakwazi ukuthi amanye amakliniki yethu kasiwasebenzisi lakathesi. Njengekliniki yemahathula kufuna amanasi ngenama-resources and i-resource enkulu efuneka la yi-manpower singakakhulumi ngemali.
Umoyo wengeze ethi ngaphandle kokusilela kwemali lezisebenzi bavele bamiswa nguhulumende ukuqhatsha ngakho kunzima ukuthi isicelo sabantu sisebenze mhlawumbe ngemva kokhetho uhulumende engasusa imigoqo yakhe kungabalula.
Abantu kufanele bazi ukuthi sile job freeze ekade iyafakwa ngugovernment ngo-2010. Kusukela ngo-2010 kuze kuye kufika namhla ku-2018 besingaqhatshi. Abantu bebesifa, abantu bebe-retire, abantu bebe-resigna, abantu bebeqotshwa on disciplinary grounds benga-replace. I-staff sethu nxa sigcwele kufanele sibe yi-5090. Khathesi sisebenza ngenani eliyi-3000 kuphela.
Izakhamizi zakobulawayo zimelwe inhlanganiso elwela amalungelo azo eyebulawayo Progressive Residents Association kunye lamakhansila wonke akobulawayo akhankasela ukungena ekhansilini kukhetho lwalonyaka bayawusekela umbono wokuthi ikhansili ivule wonke amakilinika lohulumende akhuphe umgoqo owenqabela ukuqhatshwa kwabongi. Iningi lezakhamizi zibhekane lodubo lokufinyelela uncedo lokwelatshwa ngesikhathi ezibhedlela ngoba imoto ezithwala izigulane ziyaphuza ukuze zithatha njalo ziyadula. Osokubaphe umqondo wokuthi bakhuthaze ukuvulwa kwamakilinika sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.